kuvunyelwe ke ukuthi kubunjwe ke amakomiti amane, amakomiti lawo yo asezahamba elungisa ukuthi kuzasetshenzwa njani, okuyikho ke osokuyaqala ukuthi kusetshenzwe ngoba okwakathesi bekungalamsebenzi oyenziwayo bekusakhulunyiswana ukuthi kuzasetshenzwa njani.
UDaniel Shumba, sizwa kuthiwa uphumile kulo mhlangano kwazothi ubaba uNkosana Moyo laye ubefuna ukuphuma, kungaba kubelo kungavumelani thize yini okungaba kucunule abanye abaze kulo mhlangano?
Okungakutsho mina ngoDaniel Shumba ukuthi uphuzile ukubuya, ethe phuzile ukubuya wahle wafika waphakamisa isandla ke wakhuluma nxa ethi uyaqondiswa ke lo kade engumoderator wenze nje njengomuntu esibone ngani ngiyabona ubevele ebuye elungise ukuthi ulande ukuthi aze kwenza khonokho wasesitheni hhayi nxa bengavumi lokho akufunayo yena sehamba yikho kwenzakeleyo.
Amakomiti la eliwabumbileyo kuyini azakukhangela kahle kahle, njalo likhangelela ukubana aphenduke nini lihlangane, njalo likhangela ukubana aseqhube njani umsebenzi?
Ikomiti yakuqala eqakatheke kakhulu kumakomiti yawona lawo mane yikomiti ekhangela ke iframework ngazindlela kaSindebele ekhangela ke ukuthi kuzasetshenzwa njani abantu bese yonke into nje ephathelene lokuthi ukukhulumisana lokhu kuzakuma njani. Esokusuka ke lesibili ke ekhangela ukuthi khona i-agenda lithi ke izinto eziyabe zikhulunywa khonapho yiziphi. Kwesokusuka lesithathu ke ekhangela ukuthi onguyozaba ngu-moderator oyabe eqhuba umsebenzi njengoba kuyabe kulamapata ehlukene uzaba ngubani. Then besekusuka lesithathu implementation and evaluation etsho ukuthi ke ukusetshenzwa lokho kuyabe kufanele kukhangela ukuthi kuyayenzakala yini lokho okuvunyelweleyo ngendlela okufanele ukwenzakale ngayo. Yiwo amakomiti-ke amane lawa aqakathekileyo akunjiwe namhlanje.